nguye wabakhala ngababalisi ngunkosikazi Esther Nkomo ohlala eMagokhova.
Nomntwana oyi-1 ofundayo, abantwana bafundi vele bafunda 2 days kodwa ifizi siyabhatala. But amatitsha afike ethi ebhale blackboarding yaqeda aphuma azihambe labo yesebatshayisisa kuphi. Kumele sibhadale imali yama-private lessons emonth. Bafuna emonth imali yabo in 4 weeks ukuthi.
Unkosikazi Rachel Moyo ohlala eMzilikazi uyakusekela lokhu.
Nabantwana bayi-3 bafunda khonokho ukuthi bafunda 2 days in 3 days out. Siyabhadala i-school fees.
Kumele sibhadale imali yama-private lessons emonth. Bafuna emonth imali yabo in 4 weeks ukuthi.
Unumzana Lamekinyoni okhangelane lezinswelo zabantwana eMagokhova laye ukhala ngokwenzakala ezikolo.
Ngi-child protector ngikhangele abantwana eBoarding Law.
Kuzisa ubuhlungu ukuthi ngesikhathi sithi thina abantwana fanele sibakhangele ukuthi babe sesikolo bese sibona amatitsha engekho. On the other hand futhi kusizisa ubuhlungu ukuthi amatitsha are not getting anything. They are getting nothing, totally nothing, less than a forward bottom line. So we are saying the government kayiphi ama teachers imali. In return, ama teachers kabuyele ezikolo ayifundisa abantwana. Ngoba thina as child protectors, we are making for the best interest of every child. Siyafisa ukuthi abantwana bebe sesikolo, but quite unfortunate, umumo wangkhona awusivumeli ngoba ama teacher awazenzi isilawo ayasweli imali. Please, ngawo uhulumende uyaza ngesomething ukuthi akhushine ama-teachers ukuze ama-teachers engayenzi phela ama-private lessons wona la athathwa izimali eziningi.
Ababalisi bathi kumele uhulumende akhuphule iholo labo ukuze babuyele ezikolo. Usikhwica Mfundo Zifiso Ndlovu, umqondisi weZimbabwe Teachers Association, uthi bathwele nzima ababalisi eZimbabwe.
Indikimba yakhona isekuthini umqhatshi uyala ukuthi aholise umbalisi iholo elingamenza abuyele emsebenzini ayefundisa abantwana ngamalanga ayeneleyo ngesikhathi esifaneleyo. Engingakucela kubazali babantwana ukuthi bangakaqali ngokukhangela ama-extra lessons, abakhangele ukuthi omele enze athuthise lolu daba lufezeke ezikolweni ngubani. Ye, nguhulumende nomqhathi. Bathatheni-ke izikhalazo zabazali ziye khonapho lazo, sitsho ukuba sisehlulekisa njani ilungelo lomntwana lokuthi azuze imfundo ngenxa yokwehlulekisa umbalisi ukuthi athole imfanelo ezimeleyo ezimenza laye abuyele emsebenzini.
Ababalisi abakunhlanganiso ezigoqela e-Amalgamated Rural Teachers Association of Zimbabwe lezinye bafuna uhulumende ukuthi aholise ababalisi imali edlula $500, $520 ngenyanga. Kodwa uhulumende uthi kalayo imali enje. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingukhiphi Dube.